ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana nokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke, uvele wazi ukuthi kune-problem yokuthi akalazi inhlelo eziqondileyo. Njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo, uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi, kwaba yisikhatshana, kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankagwa vele akumthathela ngansuku zatshwala. Umnankagwa wehlulekazi ehluleke lezinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafu ukuthwala isilizwe nzima. Kwakukhona umuntu ongakukholwa, akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu e-stadium ebanika ukudla edlala isimali yelizwe. Umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili. Lo mngane wakhe uGawula esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no, nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamtshina, umgabe ubehamba nge-eZimbabwe, lo ubaba lowu uhamba ngendizamtshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe. Uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane, akubona ukuthi isikafu kanjani wena, nanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo, usohamba ulophawu wena njengembuzi. Kuyayangisa, kuyinto embi, ikakhulu nxa kuyikuthi ngalanto ayithengisayo. Ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kaGawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe lesasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli, njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda baGawula.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident. Uthe yena upremier uyayangisa kunjani njani, ukhulume konke kolokho. Hayi, thina kithi akuyangisi, kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo. Ngizakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe edwela induku yakhe, noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni. Kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa. Kusendala umnankagwa somuntu omncane lwana, umuntu omkhulu kakhulu. Even lati ngizitapa yabona abantu bezigqoka lezi kapu zakhe zingabezigqoka ziluphawu lwethu. Ike kufanele besibonakala khona, silandela khonokho la ayekwenzayo, simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezibelihisele behambeka besegcwele sebegqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano. Akumangalisi lokho, kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo. Ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngambuso welizwe isikava sembathe sinjengesikava sizayo asihluphi lutho ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphelani ningayenza okwenu khona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hhayi bo gekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo. Mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo, akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo. Umnankagwa labomthili bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo, bakubo 1 billion ngokuba semuva. Vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo. Asikuthandi lokho, ngibone ngani singathukana ngezinye indlela, kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa ikuthuka isizwe. Asiwekeleni lokho.
Kothi induku lesikafu akuhambelani babaGawula.
Awuhambelani kwakulwiwa.
Kuyahambelana kakhulu, yinto ehambelana. Induku lesikafu yinto eyinye, yinto eyodwa. Akulwelweni
ihlamba leyo Gawula.
Esese umnyane wagwetshelwe ukubulawa elwela ilizwe leli. Akukho nto emangalisayo khonokho. Ukugetshelwe ukubulawa yisho into encane le.
Kodwa ngesisindo lesimo
bayalingana. Kunabantu abaningi ababulawa emfoti, singeke labantu besemtwenzimbi kakhulu. No. Gawula. Umnankagwa lo elikhuluma ngaye lo, umnankagwa lo elikhuluma ngaye, ethi wagwetshelwe ukubulawa. Asikhulume ngokugwetshelwa ukubulawa thina. Sikhuluma ngabantu abafayo, angithi?
Yes.
Sikhuluma ngabantu abafayo ngeGugurahundi, sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008. Sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje, abanye abantu bebhizi begade indizamtshina. We cannot continue to talk like this, man. Sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye. Hayi bakithi. No. We are not animals. We are people. Singathathine sithi we are able to feel for ukuthi umnankagwa wagotshelwa ukufa. Thina sinabantu abafayo. We are people who are actually dead.
UDokotela Sibanda lapha babaGawula uvelela ekuthini uMongameli Mnankagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye, ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa loJoshua Nkomo.
ngicela ukuthi angizange ngithi umnangagwa ngimlinganisa lo nkomo, kodwa ngithe umnangagwa ngamanye wamaqhawe ahambayo ngemva kankomo. Ngithi ngesikhiwa be-emulator unkomo, bekopa kunye kunkomo konke ababekwenza. Ngithi akumangalithi namhle fake isitafu unkomo wayethwala induku, kulandela khonokho kwakusenziwa unkomo kanye.